uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 nomgqibelo mhla ka 25 ngwabakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli weMDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana Emmerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Silengxoxo lengcwethi kwezemithetho sihlaziya imbiko ethi abelungu beSouth Africa sebethathelwa amaplazi bebulawa.
If ungajonga even nenhlangano kwi-organization ezilwela amalungelo abantu ezaseSouth Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna-report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa.
Okuhlelo liphuma lendaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wamabandla aphikisayo wakumanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa eyihlonipha imthethwandaba yelizwe akayikwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court izolo. UChief Justice Luke Malaba ugcizelele ukwethulwa ngabe-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC ababetha umkhokheli wezanu PF umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa ukuba nguye wanqoba kukhetho lukamongameli olwenziwayo ngenyanga edluleyo ekupheleni kwayo. Umongameli Mnangagwa ugcotshwa ngokusemthethweni kusasa ukuba ngumongameli welizwe okweminyaka emihlanu elandelayo emkhosini ozenzelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ethe uvulela amasango uChamisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye, kodwa uMnangagwa kacacanga ukuthi bazasebenzelana njani. UChamisa utshele umhlangano lentathelo zindaba obusenzelwa esigodlweni sebandla lakhe le-MDCT iMorgan Richard Tsvangirai House ukuba uZulu weZimbabwe kaphiwanga isinqumo esiyiso ngemva kokuba umthethwandaba we-Constitutional Court wale ukulandela isicelo sabebandla sokuba kusetshenziswe ubufakazi beziphala zamakhompyutha amaseva ngesilungu asetshenziswa ngesikhathi ukhetho lusenziwa.
So this whole thing to say there was no, it's not correct. There is a letter here.
Akusiqiniso konke lokhu osekukhulunywa ukuba besingela bufakazi obaneleyo.
Isaphula leyi ikho kade kungatshwa ngabantu abaningi kweZimbabwe ukuthi ama-results ebesithi okwekusenza sibe wazi mpela okungela kuthandabuza ukuthi uPresident Nelson Chamisa wawina ikuthi besile ama-results ayethethwa aweZEC ayeqondile nama-results lawa afihliwe.
USibanda uthi kungalesi sizathoke bengasemukeli isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. UChamisa uthi akayi kuphatheka kiwo emkhosini wokugcoba uMnangagwa lanxa waya emkhosini ofanayo ngesikhathi egcotshwa okwakuqala nyakenye. UChamisa uthi ubufakazi abalabo obungasetshenziswanga emthethwandaba ngoba kuthiwa bafika isikhathi esivunyelwa ngumthetho sesedlule buveza ukuba wathola amavoti ayizigidi ezimbili lasithupha 2.6 million esithi uMnangagwa yena wathola angaphansi kwezigidi ezimbili i 2 million. UChamisa uveze njalo ukuba lokhu esalindele impendulo kuncwadi zakhe azibhalela abenhlanganiso ezibalisa e-SADC le-African Union ukuba bangenele kudaba lweZimbabwe ukululungisisa ngoba kungasidaba oluphazamisa ilizwe kuphela kodwa kungoluphazamisa isigaba sangezansi ye-Afrika yonke kanye lezwekazi le-Afrika jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Siyabonga Mivisa, kunjalo nje umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umnumzana Nelson Chamisa ukuthi amukele impumela yomthethwandaba we-Constitutional Court.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Gambe ele South Africa lizagcina selingena kudaba lokuxotsha abalimi abamhlophe abanye bebulawa njengalokho okwenzakala eZimbabwe na. Lokhu kube ludaba egudwini kuyona le iviki ngemva kokuba umongameli Donald Trump wele Melika ngembiko yakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter ethe usethumeze iziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthi ziyehlolisisa ngokubulawa kwabalimi abamhlophe kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba, uNomfundo Mkhize weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Lwazi Mfiyo ecingweni eseCape Town.
Ndingatsho ndikhonfeme akho belungu babulawayo eSouth Africa. If ungajonga even neentlangano kwi-organization ezilwela amalungelo abantu ezase South Africa kwakunye nangaphandle ezi international, akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa. Into ifumanayo eSouth Africa bubugebengu. Ubugebengu obukhona eSouth Africa i-crime nje affecta wonke umuntu okhoyo eSouth Africa, akusiyona ebheke ukuthi wena umhlophe okanye umnyama. In fact, i-strong ubugebengu indlela bu-affecta ngayo abantu eSouth Africa bu-affecta kakhulu abantu abamnyama ikakhulu aba bahlala emikhukhwini, aba bahlala ezilokishini.
Ubonga Paul uthini mayelana ne-tweet ka-President Donald Trump mayelana nokuthathwa komhlaba ngendluzula abantu abamnyama eNingizimu Afrika bephuca belungu?
Kuqala iyasihlekisa leyo nto, akunamthetho othi akuphucwa belungu umhlaba baze bangakhokhelwa. Akunamthetho njalo. Into eyitholayo eSouth Africa yimithetho esileke ikhona. Le mithetho ekhoyo kudala ikhona ukusuka kwethu adopt i-constitution lapho kusithiwa akubuyiselwe umhlaba ebantwini mara ngendlela eyiyo ezolandela i-constitution, imigomo ye-constitution. So leyo process yokubuyisela umhlaba ebantwini ngendlela e-right ayihambanga kahle because umhlaba usahlele belungile. Abelungu ke eSouth Africa bangu 8% we-population. Thina abantu abamnyama eSouth Africa ba-almost 80%. So umhlaba ikakhulu usahleli ku-8% ongabelungu. Ukhumbule ke xa sikhuluma ngomhlaba asikhulumi nje ngendaba yokuthi no umhlaba nje ubhekile. Sikhuluma ngento ukuthi umhlaba uyakhona ukuthi udle, ukhona ukuthi uzithuthukise. So xa ubhekile ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini kusho ukuthi nabantu abathuthuki. So into eyenzekalayo ngokwepalamente seSouth Africa kwiingxoxo ezikhoyo ezithi asikhe sibheke njengoba seyifeyilile le ndlela yokubuyisela umhlaba ngokwemithetho ekhona, ayikho nenye indlela esingaqhuba ngayo ukuthi umhlaba ubuyiselwe ebantwini nabo bathole ukuthi bazibone bethuthuka nabo. So enye yendlela ezibhekayo iPhalamende ukuthi singakuthatha kanjani umhlaba, umhlaba othize ukuthi ungathatha kanjani bangakhokhelwa abo, but akusho ukuthi kuzothathelwa umhlaba wonke. Asumthetho okhoyo leyo i-conversation, i-discussion, wonke umuntu uyaparticipate including nama-farmer plus nabantu abamhlophe bayingxenye yezo discussions. So if umongameli uTrump uthi kunomthetho la kuthatha khona umhlaba ebantwini abamhlophe bengakhokhelwanga, akukho nto enjalo.
Ngabe singayichathanisa yini iZimbabwe neNingizimu Afrika uma kuzokudaba lwezomhlaba?
Ya, kuqala azifani nje lezi zinto azifanisayo iZimbabwe neSouth Africa. Indlela ekwenziwa ngayo eSouth Africa le nto kuyakhulunywa. I think kumele i-recognize a lot that ukukhuluma akusho ukuthi into yenziwa, and even if seyisenziwa kuzobe kuvunyelelwe ukuthi yenziwa kanjani. Azifani nje lezo zinto zombili. Kuyakhulunyiswana yonke into eyenziwa ngokomthetho njengokuthi sikhulumisane ukuthi le ndlela kuqhutshwa ngayo ukuthi kubiye umhlaba ebantwini ayisebenzi, so singenza kanjani.
Lo-ke bekungumnumzana Lwazi Mfihliyo, igqweta ebexoxa icingweni lo Nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo esebenza lo msakazo we-VOA Studio 7 khonapha eWashington DC. Izolo ebusuku kukhale umbhobho endlini kaSkomichi weZeke umnomzana Qhubani Moyo kobulawayo. Kwatholakala ipholisa elilinda umoyo lilele phakathi kwegazi. kodwa lamhlanje umoyo ulobe ebulenjini bokuxhumana obeFacebook esithi ipolisa leli belifuna ukuzibulala ngombhobho kodwa lasila. Sikhuluma nje lisesibhedlela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi zimangele ngesinqumo esithethwe lidale leConstitutional Court kodwa zithi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane ayakhe isizwe aqhubekele phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethulwe emthethwandaba kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uZulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwazikhanyela ngolwesithathu lapho amanzi abegelezela khona njalo isinqumo esethulwe izolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini njalo vele bazakunika bani. So uthe noma impumela siphuma zangithi simangalise. Sale saba wazi ukuthi hayi kuzathi hayi sahle sikwamukele kunjalo njengoba vele sokuhle kwaphuma kunjalo. Akusela kutshintsha njengoba siyo ikhotilana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphiswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo kodwa-ke hayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona le yenzakileyo le.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise zomnotho.
Sedlo sembile khona ukuthi angazakala sangukuthi kokhonela umizalandela kuloku ayo funa imali akulamali khona ezothiwa akulamali ekuthola osiphathelelethile imali engakaso phathe ebhenkithiwa akulamali umoya phethe amandla dira samatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo efumugwe uthi akwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe njalo lethemba lokusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sifuna ukusiba lotshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube lenguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene ubabaumnangazi busithengisele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kazi selolo likhanda lakudala ebelikhona. Sinezinye izinto ezinjengama-rejection anjengaboraslas labomankokoni into esizafa kudala lezo. So kakuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa besaqhini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzela izimuli zabo bakwazi ukuthi baphilise izimuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe futhi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo laye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzacotshwa kusasa esigodlweni eHarare njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MDCT. ngiyaqala ngiyakwamukela kuhlezi.
Ngiyabonga.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi sekuyahamba njani kathesi sizwa kuthiwa aliyamukeli okwethulwe ngumthethwana ndaba. Ungasitshela ukuthi kuyahanjwa njani phambili?
UPresident esemjamisa namhlanje wenze umhlangano lentathele izindaba wazazisa ukuthi kule nhlelo ezinengazazithatha ezigoqela ukusebenzisa amalungelo abantu aku-Section 59 ye-Constitution yeZimbabwe kulezinye njalo izinto abangazi uPresident esemjamisa ezifana nokuthi kunje nje ukhulumisana lamagqwetha asemtshela ukuthi okuthiwa i-legitimacy kuba umkhokheli welizwe ayisikho lokho uphonga kuthiwa wona ule ofisi njalo hlale State House ukuba umkhokheli welizwe ukuthi ulabantu bakhokhelayo njalo abavumayo ukuthi ngobakhokhelayo okuthiwa i-legitimacy. UPresident Nelson Chamisa waziswe njalo ukuthi nxa kukhangelwe umthetho we-constitution yeZimbabwe yena nguye uPresident o-legitimate atshiwo ukuphonga ukuqanjwa nje ngamaqembu afuna ukutsho njalo.
Kanti manje njengoba umhlaba wona ubukhangele emthethwandaba okwenzakeleyo usithi umthethwandaba usithi wona akulabufakazi, wona umhlaba uzawuthatha njani udaba lona olobufakazi?
Akekho umuntu osemhlabeni lapha okukholwayo lokho okukhulunywe ngumthethwandaba oqale ngokuthi wona uthi kuthiwa amanumber kaso ma-facts khonokho kuvele kwadundubalisa abantu abaningi babona ukuthi kudlalwa ngesikhathi. Siyazi ukuthi kunje nje baningi kakhulu abakhokheli bamazwe athize lase-Afrika akhulumisana noPresident Nelson Chamisa ngalolu dawa lokuthi kuyakhanya ukuthi le nto eyenzakaleyo iyinhlekisa iyamangalisa njalo kukhanya ukuthi phokwenziwa nje emthethwandaba kungalandelwanga i-evidence ekade ikhona emthethwandaba. Esihlala sikutsho nsuku zonke ukuthi umuntu angabuya kowathi u-10+4=40 wona nxa usumphendula umqondisi ukuthi hayi bo u-10+4=14 kakudingi new evidence leyo ebekhulunywa kwaza alanje ukuthi hayi u-10+4=14 njalo okunye okufanele sikunanzelezise kakhulu yikuthi thina sihambe upresident Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba esiyakhuluma ngodaba lokuthi i-ZAC kayina credibility ukwenza kwayo kakuphumeleli eda izinto zingaphumi amanumba abo kawaqondakali ilokhu faka bo-2+2=5 abo-3+3=17 ngalokho-ke sathi hhayi umthethwandaba kawukhangela ukuthi i-ZAC inesiqiniseko yini esokuthi ingabe ibambe umsebenzi wokhetho ngendlela emqoka njalo ephumisa into ekhanyayo.
Manje nxa sikhangela phambili kuyikutsho ukuthi phela kungaqhubeka kunje size siyefika kukhetho oluzayo kuyabe kungela sisombululo kudaba lolo okutshengisa ukuthi lingagcina la kukhetho lwakhona lingangenanga.
UPresident Nelson Chamisa utshilo namhlanje ehlangana lentathelo yezindaba ukuthi yikho lokho asekukhangelela ukuthi enye yezinto afuna ukuyilungisisa azalisana layo kabuhlungu njalo akhulumisana layo ney'nkokheli zamanye amazwe yiyo le enye yokuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo kufanele kulungisa indaba ezifakazele zokuthi ama-ballot paper agcinwa ngubani aphrintwa ngubani njalo kuvunyelwana zinto ezifana naziphi ngodaba lama-ballot paper ngodaba lwe-voters roll indaba zonke lezi ezakhulunywa ngupresident Nelson Chamisa ukhetho lokungenziwa kwathiwa hhayi kazifanele zilungise ukwenzela ukuthi kungaba lokuphikisana ngembana kokhetho kwazakala ukuthi hayi siza kuyakhangela laphana nalaphana laphana ukuthi sifuna umuntu okonakaleyo kuphi kunje nje lanxa ungawavuna ama-ballot paper siyakwazi ukuthi agcinwa izanu izanu ebisenze ukuthandaka ngakho ukuthi kwathiwa sealed into ezisealed anti zisilwa ngabantu yini abantu bona bakwanisa ukuzikhipha futhi babe bazisile uzulu wezimbabwe lo mhlaba wonke jikelele awulahlekanga kule qiniso elokuthi udaba lwama-ballot paper sodaba lokuthi i-MDC Alliance kubupresident Nelson Chamisa abangaqiniseka ngalo athi hhayi luqakatheke kangako hhayi belingaqakatheka ngoba sazi ukuthi ama-ballot paper agcinwa yizanu.
Manje phansi kwenhlelo zenu zokulungisisa lolu daba ukutshengisela kukhona yini emcabangweni yenu?
Wonke amalungelo abantu bezimbabwe aphuma ku-constitution kumbe singathi kusisekelo sombuso welizwe alungele ukuthi umuntu oZimbabwe awasebenzise uphume egcekeni uPresident Nelson Chamisa wathi loba ngubani loba zintatheli izindaba zilelungelo zokutshengisela okusemthethweni nxa kuyikuthi kukhona ukugununa kumbe kukhona ukungazwanani ngezomthetho lo kumbe nohulumende okufanele ukhangelisise ukulungisiswa yikho lokho esiza kwenza.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sethu singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyavalelisa, ngiyabonga ukuba lali ngisalalele.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumi sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDCT. Alo balaleli, ngumsakazi weStudio 7 osakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha Washington DC. Lamhlanje ke lilami owenu uChris Gande. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sicubungula isinqumo esisanda ukuthathwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ngempela umongameli njengalokhu okwanqunywa yikhomishini ye-ZEC kulandela udaba olwaluphikiswa ngumanyano we-MDC Alliance lisithi owanqobayo umkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu. Ubona kusenzakalani iminyaka le emhlanu elandelayo?
Ngibona kusenzakala khona kuyani kwakuvele kuhlala kusenzakala. Angisiboni isizathu sokuthi singatshintshi lutho ngoba izani isikhathi sonke nxa siya kwe-elektini kumele litshele ukuthi kuzaba le msebenzi, kuzaba nani okungekhonzi. So vela kula lutho, akula change. Lokho kufana lokuthi khona kuyani kwakuvele kukhona umgabe esesekhona ngoba inkalakatha impela eproblemu yizani, asomuntu oyedwa, yizani as a whole. So akula lutho i-economy njengoba nizile vele u-Trump esehle wathi ama-sanctions, thina sicabangela ukuthi vele siyabuyela ku-2008 lapho kwakungathela zinto ezitofu. Ungacabanga ukuthi after ukukhithwa kwamgabe ngekhulu laphana that after 100 days sizabona imali isiba khona, up to khathesi akuna even ukuthinta, akunanto ekhona, konke kuyafana. So i-change yabivela ngathi khonapho after iningini election.
Kodwa siyake simuzwena umongameli Mnangagwa esithi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe, njalo siyake sibona amazwe anjengaboBrithani ingani afuna ukusebenza laye.
Muhle kuyabuvela ngapha, amakhiwa phela abe le nto yayayifunayo. And again khona ukuthi engxenye bebengasebenza naye abantu kazange kubulawa wabantu abangalaqala ababengathwalanga imbubhu laphana. So ngemva kwena kuyani ingabi yenzakalayo umhlaba wonke usukhangele ukuthi ihlobobani elibulala abantu kungakathi zathi umuntu oyesile lakhe apho ngukuhlela izwe leze ukuthi indaba iprotesti ukuthi i-election iwumile. Kube kanti ne-constitution ephiya kuvumeza khona ukuthi abantu kumele bajengisele nxa belento abangayisiseki ngayo khona ukuthi siyathatha umbhubhu ubulale umuntu ongathwalanga mbhubhu ongalayizinileli.
Liyakholwa ukuthi ngabe bekunqobe umnumzana Nelson Chamisa bekungaba lo mahluko elizweni?
Kakhulu ngoba ingqondo zisesentsha ku-president Nelson Chamisa. Unamacebo amatsha angafanani nalawo yezanu p f. Awusezubuse 38 years, ubuse uthi nyenyenyenye lathi nyenye ngomnyaka wesi-38 uzawina i-election itshintshilutho, yethi udala wadivizizinto for past 38 years lokhu diviza. So isiqiniseko sokuthi ngomnyaka wesi-38 uzalungisa izinto zivela ngayo. Akuke kungena omunye umuntu omutsha onengqondo ezintsha ozasebenza ngengqondo ezivukayo, khona ukusebenza ngengqondo zokuba ngukhulu. So xa usiluphelile kuphele vele i-thinking capacity yakho vele kayisekho.
Sikhuluma nje umomo womnotho oselizweni uphethe njani abesifazane ikakhulu?
Lokho vele ungakhulumi ngakho ngoba okokuqala thina abantu besifazane vele uyabona izimo nxa kuzakuya kwi-election siye sibeka lokuthi siphatheke ekhetheni lama-primary ngoba thina kasivele singaphilanga, kasinamali, sisenziwa ngumumo welizwe. Khathesi kunje ilizwe linje kalila senta lila nto elilayo umama nguye omele abona ukuthi abantwana badlile bahambile isikolo yonke into i-right ngekhaya so kugcina vele konke kubuya kumama kuthi khona lokhu ukuthi vele umnotho welizwe vele awushoze wafa walunga kungaba yimhloli ulunge kodwa thina abanye nginazilongeza siphila ngithemba ukuthi 5 years izadlila ngoba amboni ukuthi i-election yeZimbabwe yilo ncedo i-election ukuthi abantu nje bazikhulisile bahlale kuhle bona lina libe lokho lidukela lisiya phambili.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga lo ngomsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Kelvin ingoma ethiwayo na uxolo kumbe kuxola hayi isikhathi sesiphelile wodi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Sixoxeke lengcwethi yeSouth Africa isela ke ngokuthathelwa kwabelungu amaplazi. Hayi ke silugciba lapha uhlelo igama nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.